Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kuZibandlela 2025 ngotaba kancube endabeni zethu lamhlanje.
Ongameli webandla le-CCC usemise usengezo chaba ukwenza loba yini okuphathelana lebandla.
Icele lebandla le-CCC elikhokelwa ngosicamfundo Wolfman Ncube namuhla limise umsebenzi wokwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelelo webandla leli umnumzana Sengezo Chaba.
Ithuba likhulu kakhulu nga uqhathanisa la kwamanye amazwe ukuthi eMozambique kube lokuzwana, kube lokukhulumisana ngokuba awuzange akuthathanga isikhathi eside kudonselwana.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kweleMozambique othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho lwaqhutshwa nyakenye uphenduka elizweni kulandela ukubaleka kwakhe esithi uhulumende wayefuna ukumbulala. Kuvaleliswa owayengumongameli weMelika uJimmy Carter eWashington DC. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Icele lebandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngosicamfundo Wolfman Ncube namuhla limise umsebenzi wokwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelele webandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. Ingcwethi zithi uChabangu sephelelwe ngumphako, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuveza sobala ukuba uChabangu loNcube kabasaboni ngasolinye njalo kuqhubeka kulokungazwisisani kubandla eliphikisayo. Icele le-CCC elikhokhelwa uNcube lilobe incwadi lisithi uChabangu ubesephula isisekelo salo lisithi lizamthonisisa amacala akhe kumalanga alandelayo. Lokhu kukhulunywe isikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Phumlani Sibanda.
Umongameli webandla le-CCC uProfessor Wolfman Ncube usemise usengezo Chabangu lo owayezithi ungumabhalane jikelele kubandla le-CCC ukwenza loba yini okuphathelana lebandla. Umiswa ngemva kokubonakala eqhubeka ngokwenza imisebenzi engekho kuzinqumo zebandla njalo lakho kungaziwa ibukhokheli.
USibanda ugcizelele esithi imisebenzi kaChabangu isifundise ibandla liphikisayo ukuba lilungise isisekelo salo.
Uzaqhubeka emi kanjalo icala lakhe lize liye thonisiswa ibukhokheli bebandla.
Studio 7 ikhulume loChabangu yena othe okwenziwa libandla le-CCC akukho emthethweni esithi sikhulume legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole. Usithole utshele Studio 7 ukuba kabavumelani lesinqumo lesi.
Umangalisayo ukuthi ekuqaliseni nje kuqala indaba yona leyi into esayizwayo ukuthi kupresident owe-CCC uzayenza i-rotation labanye bakhe. Kuthe sokuphakathi laphana sabona hayi akusela rotation ekhona, omunye sebaleka lesigodo. So i-CCC yasibuya kithi isithi izwisise ukuthi into enjalo kufuze ibanjwe njani.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenzakale kuChabangu okumele bekwenze kudala ukuvikela ingxabangxoza esedayela ephalamende. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Tenda Isithole osebenza lekolishi The University of Zimbabwe. Amazwi la agcizelele igqwetha elilelwa ilungelo loluntu unkosikazi Jacqueline Sande yena othi sekumele ababandla aphikisayo bakhumisane umlotha.
ngayini kuloko kuhlupa unyako ladlulayo sibona ukuthi uChamisa wathena okwe politics sechile sechelo chabangu kodwa ukuthi ubone ukuthi uChabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi opposition engamisana lo ED ku 2028 kumbeni i opposition yethu iyabi iloko isenza isiba weak
uChabangu wazithi unginobhala jikelele waleli bandla ngemva kokhetho lomnyaka ka 2023 lapho aqala ukuxotsha abameli beparlamente labe council loba nje umnumzane Nelson Chamisa wazama ukulwisa uChabangu emadala eparlamente wehluleka ukwenza lokho okwahlekwa chiya ibandla leCCC selicezuke phakathi uChamisa wahle wachiya isikhundla sakhe kwasala uNcube umnumzane ndayibithi labanye ukuthi elinye icele lasala selikhokhelwa ngumnumzane Jameson Timba kusenjalo amalunga awebandla leCCC edayile eparlamente abikwa esefuna ukuba umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa kuze kuyefika umnyaka ka 2030 iphephandaba le Daily News libike ukuba umnumzana Charles Moyo ozithi umela iCCC eParliamente uthe bafuna ukuthi kuguqule umthetho umise ukhetho ngo 2028 umoyo walile ukukhuluma ngalokhu efonelwa iStudio 7 isikhulumeli seCCC kobulawayo uSibanda uthe lokhu kwenziwa licele elisekela uChabangu eParliamente ngimele iStudio 7 ngise Harare ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla leMozambique eliphikisayo othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho olwaqhutshwanya kenye uphenduka elizweni kulandela ukubaleka kwakhe sithi uhulumende wayefuna ukumbulala. Mnumzana Venancio Mondlane utshele abantu abaningi embuthanweni wokumhlangabeza eMaputo ukuba ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo ngomfumfu njalo abalandeli bakhe kumele batshengisele emigwaqweni bekhonona ngempumela yalo. Abezindaba beReuters babika ukuba abezomvikela badubule babulala abantu abathathu abatshengisele emigwaqweni namhlanje. Mnumzana Daniel Chapo weFrelimo nguye okuthiwa wanqoba kukhetho lolu osolungenelwe ngumanyano weSADC othi kumele kukhunyiswane umlotha phakathi kwamabandla ancintisa kukhetho lolu. ELeSouth Africa kubika njalo ukuba selingenela kudaba lolu ukuze kube lokuthula eMozambique okuphazamisa amabhizimusi ezansi yezwekazi leAfrika. Abezomvikela sebabulala abantu abedlula amakhulu angamachumi amabili abasola impumela yokhetho ulolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Uyabonisa ukuthi kulokungazwani okukhulu kakhulu kusuka ekungavumelani ngemphumela yokhetho kutsho khona ukuthi kuzamele kukhulunyiswane ukuphume uhulumende mhlawumbe ongahlanganisa abavele endaweni ezihlukahlukeneyo abeqembeli busayo lalele nalaphikisayo. Yiyo yodwa indlela engahlenga iMozambique ukuthi ingangeni empini, ingangeni odlameni, ingangeni ekudilikeni kwezenotho lakho konke. Yiyo yodwa indlela engahlenga ukuthi kungafa abantu ukukhulumisana basebenze ndawonye bakhe uhulumende oza kwenza ukuthi bonke babambisane besiya phambili bafake okwaseMozambique phambili hayi okwabo umuntu ngamunye.
Yenxa sikhangela ke siyabona ukuthi iSADC yezama ukuthi ilungise lapha lelizwe leSouth Africa. So ubona zani kodwa kuzaphumani njengoba kulabanye abathi uMondlane Ngxeba ngamlimaza kumbe bamkhahlameze khona ngathi.
Ithuba likhulu kakhulu nga uqhathanisa la kwamanye amazwe ukuthi eMozambique kube lokuzwana kube lokukhulumisana ngokuba awuzange akuthathanga isikhathi eside kudonselwana nalaba sebekhona namhlanje. Ngakho ke inhliziyo yazi kabilukhoni kulamathuba amakhulu ukuthi laba bazabe bethunyiwe ukuthi bancedise ukuthi lamaqembu axoxisane bangaphumelela. Okukhulu ukuthi bangathatha uhlangothi babe ngabantu abaleqiniso babe ngabantu njalo abazahambisa phambili kweMozambique hayi okwabo. Kuqakathekile futhi ukuthi bandlela ibusayo likunanzelela ukuthi banenge abantu abavotela amaqembu abusayo kungaphikiswana ngokuthi bawinile yini kumbe bawinanga. kodwa iqiniso ukuthi banenge abantu abavotele labo bantu bewinile bengawinanga ngakho ke bayadingeka embusweni bayadingeka bebambisana besiya phambili akusasebenzi lokuyana ukuthi iqembu leMozambique Frelimo libuse lilodwa isimo kasisavumi ezomnotho kazivumi ontanga kabavumi ukubuswa kwelizwe kakuvumi imphumela yokhetho njalo kayivumi icho khona ukuthi kumele babambisane besiya phambili
yenze kungulu tisati kyangenela eZimbabwe kodwa abanye abantu basalwe khonona besithi kayangazani bebe sekela ibandla lobusayo sizokwenzakala khona ngani
akukhona amathubo ukuthi kungaba njalo kusiya ngokuthi ngubani onguyothunyelwe khona ngale kodwa ke akusekhona njalo amathubo ukuthi kusengenziwa into enhle babe befundile kulokho kwabazinsolo kwelaseZimbabwe ithuba liba khona lokuthi abantu bakhule engqondweni benze kangcono kulalokho abakwenzileyo emandulo akhona njalo amathubo ukuthi basengaqhubeka besona njengalokho ubona emandulo so ke kuzaya ngabo labo abathunyiwe kakhulu ukuthi bakhuthele okungakanani ukwenza into enhle eyabantu beMozambique kanti ke futhi okukhulu kakhulu kuya ngabo abantu beMozambique ukuthi ikuphi abakufuna kakhulu bangakhangeleli kakhulu kuSADC bangakhangeleli kakhulu kuAfrican Union kuUnited Nations abakhangelele kubo ezinsizweni zabo bafake iMozambique baphambili bayithande bonke ngendlela efaneleyo bayigcine bayilondoloze ngokuba kabanalo elinye ilizwe iSADC aswelizwe labo ilizwe labo iMozambique
Umnumzana efidlela Ncube ulandele zombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs TV Studio 7 ekobulawa. Abathenga bethengisa impahla kobulawayo bathi kumnyama phambili ngoba sebebanengi kakhulu emigwaqweni okwenza bethole inzuzo ephansi kakhulu ngelanga kulokho abakuthengisayo. Bathi akulanto eguqukileyo ngomnyaka omutsha ngoba badonsa nzima. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathengisa ukuthenga emgwaqweni kobulawayo ogoqela imbhida, inhlanzi, inhlanyelo, amatamatisi, amakhabe, ulude, ikhabitshi, amabhawuto, izigqoko, izipenete, izipendamlomo lako konke okufunwa nguZulu. Kulabanye njalo abathengisa esifela emlonyeni, inyama esitshwala lokunye. Ugogo Rachel Chabangu ngomunye wabathengisa okuthenga emgwaqweni edolobheni leli.
Thengisa amazamba namanzi, awomileyo, indlubu ezomileyo. Impushwa amkhomo konke kholoko indumba njile mashika hayi ungalisele kuhle kodwa sokuthi ngathola i-stock sokuwata sibi hayi ngaba ngcono
iningi liyakhala lisithi akula mali kulezi nsuku unkosikazi Georgina Ncube ngomunye wabo
hayi kunzima kabi lo December lwade simkhangelile hayi asiphumanga lalutho ngapha namafarmers layo abanye abasincindezelayo ngoba bayasithengisela izinto labo bephinde bebuye lamaro lawo bezothengisa eceleni kwethu bethengise bona nge-wholesale price
uyakhalala unkosazana velile khabo
akula nto e-right akutshintshanga kutshintshe u-5 ku-4 lapha izinto zinzima izulu liyana kuhle number 1 siyakubongela sesathola amanzi kodwa kunathenisa amagwili asiwatholi kunzima ukuthi siwathole ngoba izulu liyana I think ayabola phansi izulu seline kakhulu
Kuminyene emgwaqweni okwela bathenga bethengisa impahla abadlephana bebanga abazothenga. Unkosikazi Siphiwe Moyo uthi akula ndlela ekhanyayo yokuthengisa impahla emgwaqweni kobulawayo.
Ngabe council iyasinanzelela ikwanisa ukuthi isenze lokuzindawo nyanyana okuncane. Ithi lapho umuntu ayehleli khona ngoba kubhadale ngelanga ukuze sibe lani le order because into evele ngela order ayiyenzi. Kayezi ngoba enye umuntu uyamthola ehlezi lapho ufuna ukuthengisela khona umthola ehlezi ethi akula ndawo yomuntu la. Lami ngifuna ukuthengisa ngoba siyabe sifuna ukuphila and nje ama-edges ethu esilabantwana basesebancane so yeyi kuyinto enzima kakhulu uyabukhumbula ukuthi kuyakuthi umuntu ubuye bhekhetaren khonapho
umnumzana kenny dube layo othengethengisa emgwaqweni wobulawayo uthi ukugcwala kwabantu ezitaladeni bethengisa kuveza ukuhlupheka kwabo
kuslow because iyiviki yokuvulwa kwezikolo kodwa sikhangelela ukuthi kuza kuphike abaningi emgwaqweni yesibaningi because abantu bahluphekile badinga ukuphila kodwa awuswele
abanye abathenga bethengisa bakhala ngokubhubha kukagogo owayedume kakhulu urose nyathi wayelwela amalungelo abo umngane wakhe unakafarayo uthi akusebenzeki ugogo rose engasekho
ngesinye isikhathi sokungathi sambona kukhulumisa mbe uzama usibona ukuthi nafarayo sizakutshela ngamandla but konke siyakubeka kunkulunkulu ukuthi unkulunkulu lesizado ngakho kumele sikuvume kokubat okwakathi esimsazwe ubuhlungu
owayefundela okwangumandinela wendizamthini ekolitini le-Middle State University unkosazana tsitsi siwela wake wathenga ethengisa impahla okweminyaka emihlanu engakatholi umsebenzi.
Ngangithengisa emakethe ngasebenza kwesikhathi eside, ngithengisa ama-groceries emakethe kwesikhathi eside, silabogogorosi semakethe. Kodwa ngiyabonga ngoba ngagcina lami kwasasisuke njengemgwaqweni, ngagcina lami sendenhlanhla ngathola umsebenzi njengomuntu ayelesikolo sakhe ethengisa kwaselesikolo. Hhayi, umnyaka omutsha ngawungena-ke kuhle sengisebenza-ke i-airport.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ukhansela Edwin Ndlovu uthi inani labathenga bethengisa likhuphuka nsuku zonke kobulawayo, okwenza kuminyane okwesabekayo.
Abanye kasibazi ukuthi bavelela ngapha, abantu sebesuka kwamanye amadolobho babuye bazohlala bakhempe khonaphana ku-5th Avenue naku-6th Avenue bathengise, osokubangela ukuthi kube le ngcekeza eningi kakhulu ngoba akula zambuzi, akula lapho abagezela khona.
Inhlanganiso ye-Solidarity Center ibika ukuba kulabantu abathenga bethengisa impahla emgwaqweni eZimbabwe abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Ithi abantu laba bathengisa impahla ebiza phose amabhiliyoni amane US 3.96 billion ngomnyaka. Ngimalesizwe 7 kobulawayo, igama langu ezwa Jesus Bani.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngezikwelede kulondoloza kwezakhiwo lokunye e-Morning Star DBRS ithi umlilo ovuthayo eLos Angeles usubhidlize izindlu ezedlula inkulungwane 1100 njalo ulakho ukubhidliza izakhiwo ezifika inkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,000. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umlilo lo uqhamuke endaweni ezinhlanu. Umongameli wakule Ukraine umnumzana Zelensky ucela ukuba amazwe achiyeneyo aqhubeke emsekela ukuze ehlule eRussia. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane leMelika, kuqhutshwe umbuthano wokugcina okuvalelisa owake waba ngumongameli weMelika uJimmy Carter eNational Cathedral esigodlweni iWashington DC namuhla, lapho izikhulumi eziningi ezichaze uCarter njengomuntu wabantu owasebenza gadalala ukuthuthukisa impilo kaZulu lalapho esesukile embusweni. Umbuthano lo ungenwe ngabantu abaningi abagoqela abake baba ngomongameli abahlanu ababalisa umnumzana George W. Bush, uBill Clinton, Barack Obama, Donald Trump kanye lomongameli Joe Biden. Yena oyethule amazwi ehaya uCarter. Abazukulu bakaCarter lezihlobo labo bethule amazwi kulombuthano. UCarter uzabekwa namuhla eplazini langakibo eGeorgia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe eMelika umnumzana Dan Moyo.
Okokuqala sithi mayuyu kumuli kapresident uCarter. UPresident Carter singathi ngumuntu ophile kumapresident wonke, nguye ngathi uphile iminyaka edlula bonke ngoba ushone esele 100 years. Amapresident amaningi eza emuva kwakhe bashona. Ilegacy yakhe enkulu engingayisho, ngingathi uCarter ube ngumuntu wabantu, ube ngumuntu othanda ukusebenzela umphakathi. And siyabona even i-foundation yakhe yasiza kakhulu ukuthi iqede imikhuhlane eminingi emhlabeni, ngoba bekuyinhloso yakhe eyokuthi imikhuhlane ethize ayilwise, and ubesebenzisa i-foundation yakhe for lokho. Umbuso wakhe as upresident siyazi wabamfishane ngoba wabusa for only one term. I-second term yakhe wadliwa, kodwa yena ngokwakhe ube li-democrat lamampela engumuntu wabantu.
Ungathi ungomunye wabaholi beMelika abazahlala bekhunjulwa yini embalini yelizwe njengabo George Washington?
Yeah, I think ngingambeka lapho not for ubupresidency bakhe, but sengingathi nje isimo sakhe the way abenga khona engingathi izenzo zakhe after esephumile kuba ngupresident kube izenzo ezinhle kakhulu ukuthi ngibona yebo kuyizenzo ezizohlala zikhulunywa njengoba sazi nje namhlanje singathi yi-federal holiday lapha e-America edeclarewe ngumongameli uBiden in honor of uCarter. So kuyakhombisa ukuba ube ngumuntu okhangelelwa phezulu kakhulu kubaholi be-America.
Simbone kumbuthano wanamuhla ehlanganisa abantu abachiyeneyo abafana labo Obama, Donald Trump, abamabandla omabili ele Democrats ele lama Republicans. Ungathini ngalokho?
Yeah, kuyatshengisa ukuthi ngumuntu obekwazi ukusebenzisana labantu regardless of i-party affiliation. Ngumuntu obengumuntu wabantu njengoba ngithile ekuqaleni, obekwazi ukusebenzisana lemibono ehlukeneyo, obengumuntu olalelayo ongasiyo othi my way or the highway, but ubengupresident loya ohloniphekayo ekuthini abantu abaningi namanje balokhe besambona njengomuntu okufanelekeleyo ukuthi bamphekezele ehambeni lwakhe esesiye emazulwini.
Umnumzana Dan Moyo ulandela zombusazwe zeMelika ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseVirginia. Zimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwengeza ngomnyaka esikhathi sokuba uGeneral Valerio Sibanda akhokhele ibutho. Njalo ngeviki ephelileyo ukhethe umkhokheli omutsha wamapholisa uCommissioner General Stephen Mutamba othethe isikhundla sikaCommissioner General Godwin Matanga. Abalandela ezombusazwe bathi ukwenza kukaMnangagwa kuveza ukuba ule njongo yokuqhubeka esesikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Okwamanje ukukhefu ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Thembelani Dube olandela ezembusazwe ezimele nomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF. UDube usungula lengxoxo.
UValerio Sibanda uPhilip uvele lisotshe lidala elaqalisa kuzapho kudala ngucommander from kudala abahamba bayatrain eZambia baza kutsho ukuthi hayi wayevele ngomunye wama-instructors. Sibe sesisitsho ukuthi mhlawumbe ngoba yonke into le matrix zangkhona mbe singathi lokubunjwa kwakhona mhlawumbe ngendlela abantu abafuna kusebenze ngayo kwezomvikelalizwe engxenye babona ukuthi yena uPhilip Valerio kungaba nguye umuntu ongafunakala ngesikhathi esithize besadinga lowo mhlawumbe ongamreplace. Mhlawumbe yikho sokwenza ukuthi nyaka yakhe akhwezelwe nge-1 year ngizongazantwa ngolwezi yikho lapho kuyagcina khona i-contract yakhe. Njalo mhlawumbe uhambisana lokuthi njengoba sokufakwe umthetho omutsha wokuthi abantu baretanini mhlawumbe engxenye bengakathi ngqe i-70 years mhlawumbe laba sokusenzela ukuthi ayifikise i-70 years yakhe kuhle yokuthi bengelashwa lokuthi iminyaka yakhe exactly mngaku sefikile yini 70. Nxa kade engingafiki mhlawumbe sokuextende kwenza ukuthi afikise leyo mnyaka. Nxa kade sefikile mhlawumbe isizathu yokuthi kuqale kulungisiswe khonokho abakhangela ukuthi bakulungisise kwezomvikelazo. Then ngase sikhangela ngendaba leyana yamapholisa uMatanga siyamnanzela ukuthi bengakafiki 70 years kodwa kuthiweka ngehle mzwe mihla ukhane valelisa nje sithi hayi sesiyakuba ngumlimi. Kutsho ukuthi mhlawumbe kukhona okungabe laye kumele akwenze angasakwenzanga ngendlela eqondileyo kwasokuthi hayi ngcono-ke wehle phansi ngoba esikunanzelayo ukuthi iminyaka yakhe i-retirement. Ngase sikhangela umugca lo omutsha ofakiweyo hhayi kayikafiki lanxa kade bemfuna bengaba la ukuthi bamengezele iminyaka kodwa kutsho ukuthi kukhona okuthile mhlawumbe abafuna kwenze akade ngakwenzi kuhle basebesithi hayi mana sifake loza siqhubekelisa udaba lolo solufuna ukuhambe kuhle.
Yes, yawuza kakhulu Dube. Ngena khonapho baba Gawule uyakhuluma uDube ngamafutshane khonapho umphendulo.
UValerio ngumuntu olembali enhle kakhulu ekusebenzeni ngitsho ukuwathi ephuma ngaphandle kwelizwe esiya kumamishini okuvikela amanye amazwe ngaphandle ubesiyakhokhela ngitsho kumabutho e-United Nations athunyelwa khona ngale wayesiba nguye uyayefika ekhokhele ngitsho la mabutho yabo avelela kobo-America lamanye afike ebe nguye okhokhelayo njalo bamnika imandulo enhle kakhulu ngomsebenzi wakhe awenzayo. Ngokunjalo uValerio ngumuntu olobuciko obukhulu kakhulu ngokuze kukhokhela esibuthweni lapha. Mina ngizigqaja ngokuthi yi-product ye-zipra leyana Gibbs. Okuthi nxa ungakhangela indlela alokuza ngayo iyo amadoda sibili esiwabalayo ukuthi esibuthweni laphana amele echiye umbutho sesimene esingcono kakhulu ngokunjalo lanxa isikhathi sakhe sokuthi sechiya umongameli nxa ekubone kufanele ukuthi hayi mana ngingezelele kuqakathekile khonoko ikakhulu emuntwini oqhuba kuhle umsebenzi ikakhulu emuntwini oqhuba kuhle umsebenzi owenza umsebenzi wakhe ngokuphelelisa
yenxa sesibuya ke kubaba uMtamba
uma appointa nguye uma disappointa eyabelezi izathu zakhe ngokuqhutshwa komsebenzi ungeke ukuthi qhubeke lokhu sithi hayi umuntu uzaze retire kwesinye isikhathi imisebenzi enjengalana kumele nxa usubone engxe kufanele kube lomunye ongane ngenza ngcono kulayina lwana nxa engani ukuthi uyamfaka sibili aqhubeke kuhle enze umsebenzi kuhle
kodwa ke baba Dube kulabanye abakhulumayo lapha sithi hayi lapha phela umongameli selungiselele ukuthi aqhubeke esemsebenzini kube ngithi esikhundleni sakhe kuyephaka abantu abathandayo kuphela akunjalo Dube
Konoko singeke sikubalekile ngenxa yokuthi anti kupolitiki phela ungeke ube lezifiso ezithile ungalungisanga kuhle esingathi khona kona i-chessboard yakho i-chessboard lama pieces ukuze kuphume kuhle kumele ama pieces akho afake kuhle ukwenza ukuthi unqobe umdlalo lo ongabudlala so ngokunjalo ke singeke sikubalekile konoko sinxa sibuyele emuva sikhangela kahle kahle ukuthi eminyakeni emibili edlulileyo kuye kwaba khona ukhongolose webandla elibusayo lapho kuye kwaqokwa khona yena ubaba uValerie ukuthi uzangena ngokupolitiki ngangaphambanisi abantu bangantu abavungami ukuthi hayi umuntu lo phela usesele kubuthu usesele lokhu nalokhu wasekhitshwa so ungananzelela ufika phuma ngo-2025 ngolwesi so kuyabe sokuseduze ukuthi i-conference umbi congress liyana ka-2027 elective congress la yabe isisondele ngamafitshane uyabe lokhu engingakhohlakali njengokhomanda so lanxa kungathiwa kungona hayi ku-congress lesi elective congress sesimkhetha uba uValerie Sibanda njengoba seretayile uyabe se retired commander defense forces kulula ukuthi abantu bamkhethe bathi hayi lo la siyamfuna ku leadership ku top leadership yebandla so kodwa ngaphuma ngo-2024 nje wadumela aphume 2024 so kungenzeka ukuthi kuthi hayi lona sesimkhohliwe iminyaka isimbili simthatha abantu sebemkhohliwe but nxa ephume ngesikhathi sokuseduzane ukuthi icongress ibe khona kulula ukuthi bamkhumbule ngoba siyakunanzela ukuthi kathesi isikhathi esikiso ngase sikhuluma iqiniso abantu abaphezulu sibili abaphethiwe ngabantu abake baba kubuthu umongameli lawo kwaba kubuthu under Zipra waba kubuthu under Zanu wangena vele eqalisa vele ukungena kucabinet ngumuntu wayevele empini singakhangela lezo president laye ngumuntu ole ukuthi kuyavela ukuthi wayevele esempini o vice president wabile omnye ukenela omnye ugeneral so ngabantu kade esempini so nxa kuyikuthi i matrix yakho nithi ukuthi kulomunye ozamela chiyelwe kumbe kuzamela angene ku top leadership engumuntu ovela empini u commander in chief defense forces umcommander defense forces ngumuntu yabe mkhulu ku army so nxa kuyikuthi strategy ukuthi usibanda la sondele kubuseni hayi bakwenze ngendlela eqondileyo kwenza ukuthi ngasephuma lapha sesiba ngu-retired commander kulula ukuthi abantu bamkhumbule bamfake laphana then lo replace uMatanga layo ungafica ukuthi laye ngaleso sikhathi mhlawumbe ephuma uzafisa ukuthi aphume la abe ngu-retired commissioner laye nxa befuna ukumfaka futhi embusweni phezulu kulula ngoba uyabe ngumuntu onjani oseke wabamba isikhundla esiphezulu sokuthiwa ngu-commissioner general kulula ukuthi la asondele ekubuseni laphana
abantu
kumele bekwazi ukuthi lanxa bengaze bekhulume bethini kodwa uValerie phela umuntu even umnankanga uthi esiba ngupresident umthole vele ekhokhela i-ZNA kulo chiwe engaphezu kwakhe lapha kodwa waqhubeka wanikwa isicoco senisane sokuba nguye ukhomanda ngokunjalo vele ube khona esibuthweni akumangalisi
lapha lizo mnumzana Believe Gawule webandla leZANU PF lo mnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 Ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngezokulima. Singeke ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Icelele bandla le-TCC elikhokhelwa ngosicamfundo Waltman Ncube namuhla limise umsebenzi okwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelelo webandla leli umnumzana Sengezo Chabango. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Mozambique othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho olwaqhutshwa nyakinye uphendukile elizweni kulandela ukubaleka kwakhe. Okwanamhlanje muli eZimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngesithi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.